iqhakathekile kakhulu iqhakatheke kakhulu okumangalisayo ingathi sibili yayingamelanga ime yayivela imeli iqhubekiye iye phambili kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende ngayisethe wayiphendukisa ilusizo kakhulu siyithathela la kubo emazweni akuthuthukile njabo America oAmerica bayakwenza oBritain la yayikwenza ingaze yathe simbile ukuqhubeka ikwenza kodwa kwamakhelwana bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolubaluqhuba loluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha lubafundise njalo bese athathwa la kuma government department bafunde bebe le experience yemsebenzi bafundele imsebenzi bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile njalo sebesazi lembali yelizwe labo ukuthi iminjani noma sebeseva kuziphi ingatsha besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini livela ngapi imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke ngembali yelizwe labo
bayakhala abanengi babagawule labe MDC bathi iZANU PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka 2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe National Youth Service laba besetshenziswa iZANU PF ukuchaya abantu ngesikhathi zokhetho
hayi ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi akukho lokho ngithanda ukususa kwesaba kwabo lokho ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende le khona kunew dispensation esikiyo akukho konke lokho izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka President Emmerson Mnangagwa lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakala lento sezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona konke lokho kwenzi kulethwe yinew dispensation ukuhlonipha kwelungelo lokukhona kodwa laba abantu abahlala bekhala banyakwazi ukuthi bazame ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana hathi akukho iNational Youth Service izokuqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho bazabe befundela khona imisebenzi kuncedisa bona ontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo.